Kathesi ngithi ungadiyananzela abadube ikuthi sifuka esikhathini ekade sinzima, isikhathi sokuthi kade nxa ukuthi ungakhuluma ngepolitics kumbe ukhulume okungani yako uzwisise ngendawo zombusazi, abanye bezingani babehlukuluzwa, abanye befika ezifayini sokuthi beze benyamala le sebeyabona ukuthi baye ngaphi. So lakathesi umoya lwani ukuthi abantu bephumele egcekeni bethi mina ngihamba lozibani. Laloba sokukhulunyiwe umnangagengeni esithi abantu sebezedemokhrasi sebengakhuluma kabakufuna ukuthi bakhulume. So iqiniso likabi khona ukuthi abantu ikhona yini idemokhrasi ngayikabi khona ukuthi abantu sengavuleka bakhuluma ukuthi mina ngihambe lozibani. Bakwesaba ukuthi abantu bangahlukuluzwa kumbe banyamalaliswa.
Kodwa kukhona okubanika isibindi lawo onje ukuthi ongakunika isibindi sibili ukuthi ukhulume into ezinjalo.
Isibindi sikhona kodwa ebantwini abalutshwane abananzelelayo. Labo nxa bekhuluma isibindi sakhona singe sithi isibindi esithi esipheleleyo, isibindi sophunga ukuzinika ukuthi njengoba sitshile ukuthi sokule democracy yonaleyo ukuthi umuntu sengakhuluma yonke into, njengoba nje sesibona izinto kumathelevision nje amanye amaphathi amanye ama-rallies ama-opposition parties asengani asephuma lawo ezimsakazweni kumaradio lakumathelevision. Khonokho nje sinika nje maybe singe singathi maybe sithi na-40% yesibindi nje singasenti siphonga ukuthi sifunga ukukhuluma nje, kodwa ayikhona siyasikhuluma kodwa singahlalisekanga.
Singathi-ke kuyahambelana lakhonokhu okwakudala okwenzakala khona ngapho okwekuground ukuthi abantu lokho besakucabanga sibili kakhulu.
Hayi, njengamandebeleni babudube emandebeleni ngapho esayidini bethu abantu babuhlungu kakhulu. Hayi, okwekuground yes, bengakufaka eceleni ngezindaba but khona kakhulu especially nasikhangele emavotini yikho okuhamba phambili.
So kuyakhanya sibili ukuthi abantu bame ngaphi nxa sokubuye zombusazo.
Kuyazicacela kakhulu especially kulaba abadala abavele bawubona umumo osusela kudala. Yes, ngathi wontanga yes, ngabe sizwa lapha lalapha nasitshelwa but ebadaleni labavele abanabo bakudala abakwaziyo ubuhlungu bakho konke abahlangana labo, hayi bakwathi bame ngaphi.